sibili kuqakathekile ukuzingela nxa kudingwa ukuthi kube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leBritain. Labo osobhizinisi abaseBritain bayazi vele ukuthi eZimbabwe kulamathuba amaningi, kodwa nje bazokhangela nje ubone ukuthi umuma wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube le ndlela yokuba lebhizinisi. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Sibonile njalo lequla le-Commonwealth Membership Assessment Mission lalo libuyile ukuzoqhuba umsebenzi wonalwane laseliwuqalisile ukuthi iZimbabwe ibuyele kulumanyana. Ubona lokhu lakho kuphumelela na?
Into enceda kakhulu ngodaba le-Commonwealth ukuthi kulemithetho embalwa eqondane lokuthi ube lilunga le-Commonwealth. Kuzanceda ukuthi uhulumende obuyayo kumbomtsha abe laye lesifiso sokuthi abe eqondane lempithi yakhona. Okunye kulezinto eziningi esazilahlekela ama-sports, ama-scholarship. Ukuba lilunga le-Commonwealth kuqakathekile. Ngibona ngathi into enhle ukuthi beze lapha bazokhuluma la labo mnangabo.
Kodwa ngakwelinye icele siyambona u-Senator weMelika uSenator Coons esithi uhulumende kakaguquli imithetho yokhetho njalo kazihluphi ngokulungisa umnotho welizwe, uphonga ukukhuluma nje kodwa kakukho okubonakalayo akwenzayo. Ungathini ngenyathela le-United States sesiliqathanisa lele-England?
Ngathi nje ukuza ukuthi bezezezinela amathuba ebhizinisi akusho ukuthi bazakwaletha. Ngibona ngathi mina baqonde khona ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaphuma kanjani. Ama-Americans bona bangathi baqakathekise khonokho kombuso lakho kuzafaka i-pressure kuhulumende wethu ukuthi alungisise imithetho eqondane lo khetho. Ukuguqula imithetho yakhona kuqakathekile ngoba ukhetho kufanele luphume kuhle ukuze osobhizinisi abo babe belethe izimali zabo. Yinto enhle kanye ukuthi baqondane lokufaka i-pressure omnangabo.